Olam gela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile emhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Na ibe simkhangelele njengenhlanganiso ezimela abantu ukuthi kube le comprehensive ward based voter registration ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofuna ukuregister abasha abasele kwathi 18 years bakwanise ukuthi bahambe bayobhalisa bakwanise ukuvota.
Iningi lamukela ngenjabulo inyathelo likahulumende lokusungula olunye njalo uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqalisa ngeviki ezayo.
Uofisi likapresident weZimbabwe liyadila ngendlela emangalisayo. Nxa uqathanisa ama-resources asekhona namhlanje ngemva kokufa kwelizwe lezinkambo ezikhona ezokuya lapho esingaboni khona, ngicabanga ukuthi kakusincedisi kangako. Kumele kutholakale ama-resources okuthi kube lokhetho olukhululekileyo elizweni.
Abaningi basola uhambo lukamongameli Mugabe osuke elizweni izolo elubhekise kwele Japan ukuyaphatheka emhlanganweni weTokyo International Conference on African Development.
Abaphila lobugoga bamukela ngenjabulo inyathelo elithethwe yiZimbabwe lokungena kwisivumelwano se-UN Convention on Disabilities.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo.
Iningi labantu lithi liyamukela inyathelo likahulumende lokusungula olunye njalo uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqalisa ngeviki ezayo njengoba olusanda ukugqitshwa lubikwa lungaphumelelanga. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ibikwa isithi sithole imali efika izigidi ezingama-25 zamadola, i-$25 million yokuqhuba uhlelo lolu kumawadi wonke elizweni okwenyanga eyodwa. Ukuze sizwe okuningi okuphathelane lalolu daba sixoxe lomnumzana Mfundo Mlilo isiphathamandla se-Combined Harare Residents Association, enye inhlanganiso ezahlangana le-ZEC ekuqaliseni kwayona le inyanga zikhankasela ukuthi engezelelwe amalanga okubhaliselwa ukuvota.
Thina ibe simkhangelele njengenhlanganiso ezimele abantu ukuthi kube le comprehensive ward based voter registration ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofuna ukuregister abasha abasele kwathi 18 years bakwanise ukuthi bahambe bayobhalisa bakwanise ukuvota. So ikhulisa ukukhangela ukuthi uhulumende le commission yeZEC bakwenze.
Inhlanganiso yakho yayithe yona izahlangana leZEC ikhulume ngodaba lokuthi abantu abaningi ababhaliselanga ukuvota lahlangana layo, njalo libone ngani uhlelo lolu luzayihluka ngani kulolu lwakuqala?
Sahlangana laye chairperson weZEC sakhuluma laye sizama ukuthi simtshengise inhlupho eziningi ezihlangana lezakhamizi bezama ukuthi babhalise ngoba uzathola ukuthi endaweni eziningi sasihamba khona wawuthola kule line engafika abantu 200 kumbe 300 kodwa bona ngelanga babekwanisa ukuthi basize abantu abangu-20 kumbe 30. So thina sasibona ngantu lokhu kulo dubo olukhulu kakhulu ngokuthi iprocess yangkhona yayi very slow, njalo kwakukhona ukuthi okudingakalayo ukuthi umuntu arejiste. U-commission chair wayesithi uyakwanisa ukurejista ungela proof of residence, ungahambule affidavit, uyakwanisa ukuthi urejiste kodwa izakhamizi zazihlile ukuthi zirejiste. So kanti sithi sibona ngantu kungaba lo mehluko ngoba uminister we-finance uBiti lo minister we-justice uChinamasa sebekhulumile ukuthi sokutholakale imali engange-21 million ezasetshenziswa ukuthi amapholisa njalo izisebenzi zeZEC zikwanise ukuthi zihambe kumawadi wonke angu-1,500 something elizweni ukuze wonke umuntu ofuna ukubhalisa akwanise ukubhalisa ukuthi afford.
Ezinye izixwayiso elazinika iZEC yiziphi ukubona ukuthi uhlelo lolu alubi lengxaki eziningi njengakuqala?
Ezinye izixwayiso ezazinika iZEC zifanana lokuthi bengaqalisa lolu hlelo kumele bayenze ukuthiwa yi-publicity ukuze wonke umuntu abekwazi ukuthi ewadini yakhe laba abantu batholakala ngaphi, njalo okumele akuthwale okufunakalayo yikuphi, kubhalwe phansi kube lama-secular aziwa ngumuntu wonke ngoba kuqala ku-process le ephelileyo ubukwanisa ukuthi uhambe usiya register kodwa kufike kuthiwa kulezinye izinto ezifunakalayo ongelazo, kodwa u-commission chair ekhuluma okunye okungahambelani nalokho okwenziwa yisebenzi zakhe. So sikhangelela ukuthi ngalolu hlelo oluzayo kuzaba singathi kuzaba lokuhambelana ngesebenzi lo commission chair.
Umnumzana Mfundo Mlilo isiphathamandla se-Combined Harare Residents Association.